ama-sanctions jikelele loba enjani kumbe mahle mamabi but iZimbabwe vele hayifuni into ethiwa yi-sanction phezu kwayo ngoba iyaphambanisa ukusebenza kwayo kodwa into ezifakwe kwa-amend the act lapo kulezinto eziningi ezingani zi-progressive ezihambela phambili ngoba into zangkhona lezo sezayenzakala kumbe siyazenza nje kathesi yikho ke akula njongo yokuthi zibe ziphakathi kwe-any form restriction but kodwa kulezinye elokho zisele khonapho eziphambanisa inotho and ziyaphambanisa ngoba zafakwa nabanye abantu ababecoba ngokuthi kungcono ukuthi abantu beZimbabwe basafe bahlupheke ukwenzela ukuthi babalandele bona hatshi ayisiko lokho thina sithi thina azifuni ama-sanctions and lokho sikhuluma lama-Americans sikhuluma labo ukuthi ama-sanctions la aphele wonke kathesi bathi bona bacathe mbitshana kodwa thina sithi asifuni ukucathelwa mbitshana sifuna wonke aphume wenzela ukuthi imuli yeZimbabwe ihlale kuhle.